president osichileyo wasebenza okwesi isigaba sakhe kwaba yi-term eyodwa kodwa ke nguye ongasikhangelela umuntu olezithupha zangikhona konke le experience lobungcitshi bomsebenzi ngupresident obelapho.
Nxa sikhuluma ngama-presidents kumbe ngithi ngomongameli wakwele Melika engabhubha kuvele kujayeleke ukuthi kwenziwa imicimbi eminingi kakhulu lo-ke ubona ngazane angaphelekezelwa njani njalo ngakhunjulwa njani
ngokuthi wasebenza endaweni eziningi ezisukela ekulweni impiko World War II. Ngibona ingani nje abantu bazamthakazelela ngokuthi upresident osichileyo wasebenza okwesi isigaba sakhe kwaba yi-term eyodwa kodwa ke nguye ongasikhangelela umuntu olezithupha zangikhona konke le experience lobungcitshi bomsebenzi ngupresident obelapho.
Nxa sikhuluma ngama-presidents kumbe ngithi ngomongameli wakwele Melika engabhubha kuvele kujayeleke ukuthi kwenziwa imicimbi eminingi kakhulu lo-ke ubona ngazane angaphelekezelwa njani njalo ngakhunjulwa njani
ngokuthi wasebenza endaweni eziningi ezisukela ekulweni impiko World War II. Ngibona ingani nje abantu bazamthakazelela ngokuthi engaphathi izikhundla ezinkulu eziphezulu ngokuthi yena utshengisa ulwazi lwakhe ngezinto zelizwe zomhlaba. Ngabona nje yikho kugcine nizokuvulele upresident osichileyo wasebenza okwesi isigaba sakhe kwaba yi-term eyodwa kodwa ke nguye ongasikhangelela umuntu olezithupha zangikhona konke le experience lobungcitshi bomsebenzi ngupresident obelapho.
Nxa sikhuluma ngama-presidents kumbe ngithi ngomongameli wakwele Melika